sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alinga lichona njani izilukandaba olamukela emoyeni ngomgqibelo omhla ka 11 Nhlolanja 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zeinsiza zibanjwa ngamandla ukuthi zihlawule imali yedili lokunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Mgabe.
Hayi bandla kalibhidliki omubi nguyophumayo elandela omubi. Ibandla kalibhidliki yilo eseliqina ngkoke kathesi ngoba sokusala bona abalande iphatha.
Iziphathamandla zebandla leZimbabwe People First zilandula imbiko ethi ukuxotshwa kwenkokheli lokusuka kwenye kutsho ukuthi selibhidlika leli bandla.
Izakhamizi zeRosettenville lapha eTurfontein, eJoburg South, zihlala zikhombena ngabantu laba abajayisa ama-drugs ngoba iRosettenville iyazwakala kakhulu ngendaba yama-drugs ngoba kugcwele laba abakubuya eNigeria.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa zidlela evalweni kulandela udlakela oluqhamuke edolobheni leRosettenville. Na yonale iviki zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazi. Izakhamizi zeinsiza ezaphiwa amaplazi nguhulumende zithi zibanjwa ngamandla ukuhlawula imali yedili lokunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe. Idili leli likhangelelwe ukwenziwa mhla ka 25 kuyona le inyanga eMatopo Preparatory School. Kulembiko ethi kuzasetshenziswa imali edlula izigidi ezimbili $2 million. Sixoxele sinye isakhamuzi seinsiza umnumzana Xolisani Khumalo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Insiza kamizi yenza zonke nje ngibekezithe dola ngomuzi zimali thaye ngebhedide kaphezulu.
Kodwa izakhamuzi zona zithini?
Izakhamizi obviously ezinye ziyakhala zithi hayi ngathi lokhu kuhlukunyezwa but aziyathoyile. Naw uyazi indaba lezi zesitede ezirisetlement abantu balandela konke okuthiwa yiphatha.
Okutsho ukuthi lina abaku-resettlement yini okuthi ababhadala izakhamizi ezingekho ku-resettlement ke?
Hayi ngoba mabuza kwezinye indawo ezingekho ku-resettlement hayi bathi bona bakuzwazi futhi ukuthi ma-resettlement abantu ukuthi abantu abaphiwa umhlabathi kumele bebonge vele.
President sike seza ukuthi kuthiwa kulabanye ukuthiwa bakhiphe inkomo uke wabezo
hayi lokho kuze ematopo zokhunywa abantu bathi ematopo laba ukuthiwa bakhiphe inkomo especially laba bari then everyone ukuthiwa for amadola
manje ubona ungani ungayekela ukukhipha idola kuyayenzakalani
obviously ngathi usekele ukuthi idola ngathi uyakusaziwa nje umuntu opposition ukuthi next time akuthiwa izinto njengamabele orayisi obalo fertilizer bakhapha nje so eqembu obviously eliphelele ngiyakuzwa ukuthi bese bemvuzi izakhamizi zizophiwa izimbuzi so obviously khona abanye bazosola khona abanye bazosola.
Hello ke ngumnumzana Xolisani Khumalo isakhamuzi seinsiza ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eInsuza. Iziphathamandla zebandla leZimbabwe People First umnumzana Ray Kaukonde lomnumzana Sylvester Nguni kunye lomnumzana Gripa Mtambara zisuke kuleli bandla ngolwesine kulandela ukuxotshwa kweinye njalo inkokheli iyasungula leli bandla. Lezi ziphathamandla ezaxotshwayo ziyalandula imbiko yokuthi zixotshiwe zisithi oxotshiweyo umkhokheli webandla unkosikazi Joyce Mujuru. Sixoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana Max Mkandla.
Hayi bandla kalibhidliki omubi nguyophumayo elandela omubi. Ibandla kalibhidliki yilo eseliqina ngkoke kathesi ngoba sokusala bona abalande iphathi. U-president kumbe u-interim president onguye okade ebekiwe laphana ecelwe ngama-province wonke engu-10 ama-PC. Nga enguyo okhuphela abantu besona abantu bona labana bebesebelandelela abantu abakhuthiweyo then yikho lapho kule problem khona. ngoba balandele abantu abaxothiweyo abalandelanga iparty. Iparty isala lopresident. Nxa iparty isiba neproblem kumbe isiyo emakhoti isiya ngaphi, kuhanjiswa upresident onguyo oyabe ekhokhela ibandla lonaleli.
Abanye ngabathi bona kukhanya abaphumileyo bekuziphatha amandla ezilohlonzi asebesele abalamabizo amakhulu. Kungakuliqiniso yini lokhu?
Hayi, amandla iziphatha amandla eziyabe ziphumile ziziphumele nje zisiya zihlalela laphana ukuthi ziqale kubonakala ukuthi kulo uthuli soluhlezi phansi. Kodwa sona siphi siphatha amandla singakhohlwa phela ukuthi khona sikhuluma ngabantu abaphume kuzani bexothiwe kumbe voluntary belandela umama lo kuthiwa ngupresident uMjuru. Ngiyathi bemlandela. So yisiphi isiphatha amandla esilekizwe likhulu khona la?
Hello ke ngumnumzana Max Mgandla isiphatha amandla sebandla leZimbabwe People First obekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Lalelani ihlandla lesibili lohlelo lwethu lapho esiza ubanisa umnumzana Mgandla lengcwethe ecubungula izombusazwe sihlaziya ukudabuka kwamabandla ezombusazwe. Izizalwane zeZimbabwe zidlela evalweni kulandela udlakela oluqhamuke edolobheni leRosettenville eSouth Africa. Lolu dlakela luqale ngemva kokuba izizalwane zeSouth Africa zithethe umthetho zawufaka ezandleni zazo zahlasela abokuza abagoqela beZimbabwe abacatshangelwa ukuba baphatheke kumisebenzi yobugelegeqe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa umnumzana Abel Khumalo ngalolu daba.
Abantu abangela maphepha uthi kufanele babotshwe badiport ngoba cabanga ukuthi babakhoze icrime. Kune-crime yama-drugs ne-crime yalaba ababamba inkunzi abatshontsha imoto nalaba abalama abalezindla abagcina laba abadayisa umzi.
Yesizwa kuthiwa kukhona okuke kwayenzakala okubangele ukuthi umeya akhulume amazwi wona lawa, kuyini kahle kahle?
Izakhamizi zeRosettenville lapha eTerfontein, eJoburg South, bihlala bekhombena ngabantu laba abadayisa ama-drugs ngoba iRosettenville iyazakala kakhulu ngendaba yama-drugs ngoba kugcwela laba abakubuya eNigeria. So abantu bagcina bethathi umthetho bewufaka ezandleni besiyoshisa izindlu zama-Nigeria lapho abasuspekta khona ukuthi kungabe kudayiswa ama-drugs. So ngesigameko leso kusenzakala lokho kwasekubuya yena umeya. Ngalolo suku kushiswa izindlu lapho wabuya wazo address abantu, but the way a-addressa ngayo akusichazanga thina njengama-foreigners ngoba incite violence yi-xenophobia ngoba kungathi ublame ama-foreigners kakhulu nge-crime. Yet wonke umuntu wenza i-crime lapha regardless ukuthi ubuya ngaphandle kwele izombo ubuya la. Tunga-check abantu abatshontsha imoto ngama-locals, angikaze mbona umuntu weZimbabwe otshontsha imoto. Ama-drugs ngabantu be-Nigeria. Naba abantu beZimbabwe angibavikeli, bamwe bayawenza ama-crimes.
Okutsho ukubana nxa sitsho yena umeya ukuthi abantu bokuza yibo abawonayo, awuvumelani lakho?
No, angivumelani nakho ngoba vele yena mhla evotele ukuba ngumeya wavele wakhuluma i-first address yakho wavele wathi ama-foreigners i-Joburg is infested with foreigners, doesn't like it. And vele siyamazi ukuthi ubuya kuyiphi province eLimpopo, so abantu beLimpopo they don't like ama-foreigners. We know that ukuthi amaPedi they don't like, they always talk bad about ama-foreigners, especially ama-Zimbabweans. So it wasn't surprising ukuthi ngizwe mina ngokukhuluma khona kaye kwenza.
Lo ke ngumnumzana Abel Khumalo isizalane seZimbabwe esihlala eSouth Africa ubekhuluma ikhona le eSouth Africa. Siphinde saxoxa lo mnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa simbuza ngodaba lwamaphepha okuhlala lokusebenza kusemthethweni kulelo lizwe akhangelelwe ukuphela kuona lo umnyaka. Siqale sambuza ngodaba oluphume kuyona le iviki emaphephandabeni oluthi uhulumende weSouth Africa usethethe isinqumo ngalolu daba.
asikwazi ke khonapho siyabe siyabe sesengezimithiyo bengabe ekhulume la bengabe ngakhulumanga naye kodwa ke okuleqiniso okumele sikuchazise ngoba uthi sibona nxa kukhulunywa ngalolu daba kusuka kweso ngani kakucaci kahle iqiniso elikhona yikuthi vele iZSP iyaphela lelo kuleqiniso kodwa ukuphela kweZSP dakutsho ukuthi kakusoze kube lokunye okuzowenziwa ukuthi izizalwane zaseZimbabwe eziphethe lawo maphemithi zibuyele ekhaya kakutsho lokho. Kutsho ukuthi kukhona okungahle kulungiswa. Njengoba siyakhumbula ukuthi ngo-2014 kwaphela i-DZP kodwa kwasekusiba lohlelo olutsha olubizwa kuthiwa i-ZSP. Uminista ahlale kuchasisa ukuthi akungeke kuqhubeke kuze kube ngu-amen. Abantu besebenzisa into okuthiwa i-special permit kumele kube lenye indlela eyenziwayo thina sikhangelele ukuthi mhlawumbe uzachasisa ukuthi yiphi le indlela ahlale ekhuluma ngayo engahle ibe khona incede ke izakhamuzi ezilapha ezaseZimbabwe
okokuthi iHerald ingaba ithethe na imbiko yakudala ngoba kukhanya sobala lapha ukuthi lokho kuthiwa ukukhulumile wake wakukhuluma
owakukhulumayo ungqongqoshe wathi yena iZSP iyaphela. Ngibona nje khathesi bengafundi lo daba lwangikhona kune-Hunter Radio lapho futhi okubhalwe khona ukuthi uhulumeni waseZimbabwe ucele uhulumende weSouth Africa ukuthi a-extende ama-permits. So-ke ngoba esikwaziyo vele isikhathi esiningi uminister uGigaba nxa kuyukuthi kukhona aza kwenza baza ku-announce uyaxhumana lo minister we-Home Affairs owaseZimbabwe wayekwenza kakhulu lokho kusaphethe ubaba uMohadi wayengu-minister athe njengoba sokuphethe uminister uChombo siyakhumbula baye bahlangana ngomnyaka ophelileyo ePretoria babe bahlangana futhi lapho uPresident uZuma ebehambe khona ebhakathele elaseZimbabwe so-ke sithemba ukuthi angeke ahambe abikele intatheli izindaba ukuthi kuzakwenzakalani engazange akhulume lo minister uChombo ngokuthi kungenzakalani ngabantu abaphethe ama-special permit.
Lo-ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ese-Johannesburg e-South Africa.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelo amshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Kuhlelo lwezemaphandleni lamhlanje ngisebubi njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Cecil Matambo Baba Matambo ngiyakwamukela kuhlelo
Siyabonga baba Nkomo
Kwenzakalane bubi
Ebubi izulu liyana kakhulu vele silamalanga siphakathi kwamanzi lapha baba Nkomo.
Kwazi selizayichayina lalonyaka.
Kulonyaka sibili kuyathembisa kukhanya sizakhomba ngophakathi baba.
Belilimile sibili okuzwayo.
Silimile sibili ukuthi nje saqala singani siyathandabuza njengoba eminyaka edlulileyo izulu belingekho. Kodwa sithe sesiqinisa hayi salima sibili izikhonkwane zonke saphose sisazifunda baba.
Inhlanyelo le mvundiso kalizange libe lohlupho lakho.
Inhlanyelo sayithenga sibili ukuthi yayingani isathengeka umnyaka ophelileyo laphana sathe sisathenga khonaphana kuku-October salungiselela sibili. Kodwa umvundiso asibanga ithuba sibili safakwa umquba wonalo wemakhaya.
Nyakenye lalithole okunganani emasimini?
Nyakenye baba Nkomo akuzange kube kuhle saphonga ukuthola nje khonokho ukuthi sidle. Akusavuthwanga lokuvuthwa vele hayi akuzange kube ngumnyaka omuhle sibili kithi abalimi.
Yiziphi izilimo elizilima kakhulu ebubi?
Ebubi siqinisa kakhulu ukulima umumbu bese sifaka izilimo lezi ezaphansi ezinjengamazambane lendumba. Kodwa abantu ngobuningi sibili bagcina khonapha ekulimeni umumbu baba.
Onyawuthi lamabele alikubambi?
Onyawuthi abalutshwana abayilimayo nabamabele baphonga ukuthi gqagqa lapha lalapha kodwa abaqinisa wona umumbu kakhulu abantu.
Lalithi nxa litshayile sibili nala okuzwayo liyahambisa yini umumbu e-GMP liyawuthengisa kumbe liyagcina ngokudla?
nxa kuvumile njengoba kuthembisa izulu njengawonalo umnyaka sidayele ukuthi sihambise khonapha enyathi lapho kule depo khona e-GNB khona.
Uvama ukuthola amasaka amangaki njalo okunganani oya kukuhambise e-GNB?
Nxa kuvumile sibili njengawonalo umnyaka sidayele ukuthi nxa nitholile nithole ama-ton kose afika abe ngu-6. Bese kusithi ngithathe okunye ngibeke eceleni ukwenzela ukuthi abantwana badle. Ngithathe loba abe mane ngoba imuli kayinkulu kangako bese ngiwahambisa ngiwathengise e-GMP.
Elivama ukuhlawulwa kuhle yini i-GMP ngoba siyake sizwe esikhathini esiningi abazali sebekhala bengasabhadalwanga ngesikhathi.
Lapho yikho-ke okulohlupho olukhulu ubaba Nkomo ngoba uyahambisa amabele ayehlala khona ngale isikhathi eside kuthiwe buze khanyela ukulokhu kuhamba usiyakhanyela imali uthathe phose amaviki amabili kumbe amathathu ungakatholi imali.
Kuyini okunye okuhluphayo kumbe okwenzakalayo nje bube ongasitshela ngakho?
Uhlupho olukhona yikuthi abantu baphila ngokulima. Manje-ke izulu nxa lingekho imali iyahlupha sibili. Ngoba ngalingasananga sekuyabe sekusitsha ukuthi abantu impilo yabo isisiba sekunzimeni kakhulu ngenxa yokuswelakala kwemali.
Khona imali eliyisebenzisayo lisebenzisa amabhondi, lisebenzisa idola lemelika liyatholakala, yiphi eliyisebenzisayo khona ngapha?
Kathesi ukukhuluma iqiniso baba Nkomo, idola lemelika alisabonakali, sekugcwele wona amabhondi yosesiwasebenzisa khonapha ebubi.
Okunye njengoba izulu lisina agcwele amadamu konke kuhamba kakuhle nje, inkomo zilungile lokudibha ziyadibha konke kuhamba kakuhle.
Ye, njengoba izulu lisina kanje inkomo sibili zinonile kulo nyaka okumangalisayo, amadamu agcwele njengoba silomfula omkhulu umbembesi lapha layo ugcwele sibili udlamahabulo sekulamaveki amabili sibili kungachapheki kuya phethela khona ale kwezinyiza kamili ezihlala phetheya.
Hhayi, siyabonga baba Mathambo, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo litshayinala khona ngapho lisigcinele lathi ihlobo.
Kulungile baba Nkomo, ngibongile ukuxoxa lawe kakhulu nakusasa baba.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sebubi umnumzana Cecil Mathambo. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba. Njengokuthembisa kwethu sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo endawonye lesiphathamandla sebandla leZimbabwe People First umnumzana Max Mkandla onguye osungula lingxoxo.
Ngokuthi kwenilanga awudingi ukuthi uzube lo moya omubi uzwa uphatheka kabi la nxa iqembu ungalisekeli kanti kuhlala kuxatshana nsukuze kuhlala kuxatshana. Into eqakathekileyo ukuhlangana ukwedlula ukwehlukana. Awungitshela ukuthi uthiwani ma iqembu lisehlukaniswa indaba yokuthi kufanele kube nama-coalition. Yikho abantu bekhanya ukuthi babambisane ngenxa yokuthi inkinga zeZimbabwe zinkulu kakhulu. Kuright ukuthi abantu bayo nama-coalition babambisane. Kodwa ma abantu sebesehlukana ngenxa yama-coalition usuyibona ukuthi into le kungathi kusasekude phambili. Impilakahle yeZimbabwe isasekatshana ngenxa yokuthi kungathi abakhokheli bakhangele ezabo izikhwama, bakhangele ezabo izithunzi, bakhangele udumo lwabo kuphela, hayi ukusebenzela umphakathi.
Umnumzana Mkandla, wena uthi ningodaba lona lolu olokubana ama-coalition la abuyayo iyo akhanya esehlukanisa abantu, kathi kungani kungabunjwa ibandla elilodwa elikhulu elisekelwa nguZulu?
Lokho kuqakathekile sibili ukuthi khona lokho akuthintileyo umfowethu lapho ukuthi abantu basuke bekhangela izikhwama ezabo. Yikho kuphela okuhluphayo ngobani uzathola ukuthi khona omunye umuntu labantu abangu-43 omunye ulesesi ufuna ukubuya yi-coalition endawo ukuthi khona bedilize amakhiba lana siphume silolutho olulodwa
sibe sesithi ngqo sesiqondana lezani la leli bandle libusayo leli lilamatirikisi alo le 15 billion leyanizangene isingenile sezikhwameni zabanye abantu iqalisile so ngeyikho ubona kupho kuchitheka nje kubambo lokhu kwethutsha laphana ungakayitshaya intambo ngaleso kuchithekile so lelo limqotho sibili ukuthi kungakudingakala ukuthi kube le party eyodwa sikhangele ama-policies ne-ideology kuphela sesiqinisa nje i-constitution kodwa sibe lokuvumelana ukuthi khona ukholo lwethu ekubuseni ilizwe ngakube yilokhu sivumelane kulokhu sesidiliza amaxhweba lawo sibe le party eyodwa kuphela eqondana lalo undoda kuqili lowo ngobana singahamba nakho futhi sipho kuba zintshaka imali leyani izangena ezikhwameni zabanye kuze sokuthiwa khona sekusela iviki eyodwa i-coalition leyana kayiseki kuzahlupha nokufaka bona bana amalunga ephaliamende lana lama-councilors omunye sebaleke labanye selisiyasala lina lifithela laphana lalaphana ikhampeni nyangikhona sisiba nzima ukuthi lenze umkhankaso njengawona lokhu kodwa-ke kuqakathekile ukuthi abantu abakhangele ubuhlungu babantu abadiliza amaxhiba abo kukhangelwane abantu bebe nephathi eyodwa kuphela akukhethile ukuthi ingaphansi kwayiliphi ibandla kodwa i-ideology ipolicy lokuthi thina ngokwethu i-constitution yethu iminjani yikho okuqakathekileyo
mnumzana nkomo siyananzelela ukubana lapho okuxatshanwa khona emabandleni sizwa kuthiwa umthakathi yizanu p f kungakuliqiniso into
ekholweni lwesikristu kulo mnumzana othiwa ngusathane lo mnumzana othiwa ngusathane uhlala esolweni nsuku zonke ngazizonke isikhathi futhi kwelinye ilanga ngenxa umuntu ezenzele nje izinto ngobuchapha bakhe or ngobuvila bakhe or ngobugovu bakhe ezithi ngusathane izanu p f layo seyaba ngusathane wama-political parties ezimbabwe lalapho engekho khona isibonakala ngicabanga ukuthi sikhiwa isithunzi engasidizeviyo ezikhathini esiningi sokufana ukuthi ama-parties lawa opposition akazihlolisise ngaphakathi ukuthi kanti wona vele afunani sizakhumbula ukuthi ozimpi ku-first lay bebekuzanu nje kunokudala pho izanu le abayisolayo anti bayakwazi ukuthi isebenza njani bayavi kahle abayiphuphuzi manje ukuthi balwa beyisola bona sebephumile kutshengisa ukuthi bona yibawele phutha ukwedlula izanu angithi baphuma kuzanu bevele beyazi ukuthi njani sebethi sebezimele ngane futhi sebeloko besithi izanu zanu bebevele bengakwazi ukuthi izanu yenzani kuyadingeka kwelinlanga ukuthi abantu benze ukuthiwa yi-self introspection bazikhangele ngaphakathi kuthiwa bezinikele amakhwapha ngenxa yokuthi ukusola izanu kusuze kubancede ngenxa yokuthi izanu vele kayisebenzeli bona siyakubona isi ukuthi ayisebenzeli bona ayisebenzeli abantu bezimbabwe isebenzele umgabelo emuli yakhe kho kuzancedani ukutshona ubovula kumbe ukhala ngezanu ngenxa yokuthi izanu siyakubeka sobala ukuthi vele yona kayisebenzeli phakathi izisebenzelela imuli kamongameli Robert Mugabe kuphela
lo-ke bekungumnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa endawonye lo mnumzana Max Mgandla isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First ebesixoxa labo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa nonkosikazi Esnard Bulayani, umgcini sihlalo wakobulawayo kubandla leZimbabwe People First. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Yes, singakaqhubekeli phambili, ungasichazisela ngamafichane imbali yakho.
Okay, mina ibizo lami ngu-Esnard Bulayani. Imuli yangakithi, ifamily yangakithi, umama wami wayengu-chairperson eBulawayo South, owezaphu. So mina ngangiyi-youth khona lapha. So ngakhula i-politics ngiyithanda ekuhlanganeni kwezanu lezaphu laphana i-unity yabo, ngathiyana lebandla lezaphu. I-MDC usesengu-Gibson Sibanda laphana ngavumbuluka ngaba khona. So kulo cwankirayo lo-Welshman Ncube bejikilizana ngendaba yamasenator laphana. Mina ngasala ngu-Welshman Ncube. Sesishayiwe laphana nabakithi bengasasivotelanga ngo-2013 ngathi hhayi manini ngiphumule. 2015 I was part of ukuqalisa ibandla leZimbabwe People First. yimi one of four mama abahamba siyacela umama umjuru ukuthi ebele party do ekuqaliseni ngathi ngihamba ngahamba ngendlela ye counseling as I told you that I'm a nurse and a counselor by profession ngangisimpathize laye ukuxotshwa kwakhe.
Siyananzelela ukuthi bekulokuxokozela kubandla lakho le Zimbabwe People First abaxotshiweyo kuleli bandla bathi unkosikazi Joyce Mjuru kalabo khokheli obulohlonzi ubona ingani lokhu bengabe bekutsho ngoba engowesifazana yini?
Ngithemba konke khona lokhu kungabe kuhlangana ngokuba isikhathi eside abantu babahlonipha abantu abangabomama babe bebayeyisa especially abantu abangabobhaba kabafisi ukuthi omama bebephezulu. Asitheni ngikhangele mina engikhulumayo mina umama obulayene you'll find that enhlangana lakho ekubuseni Bulawayo yiko kuhlangana lo mama ekubuseni Zimbabwe Deposition. Ngasikhangele lapha eZimbabwe kathesi umama umjuru nguye yedoda sikhulula ukuthi lokho okwenzakeleyo nami I was part of it because abantu kathesi bathabile bese sithwele nzima ngabadala bona lapha and siyathaba because umama nguye osizwileyo ukuthi kumele ukuthi kube le inclusivity phakathi kwepartner le. Bese ufuna ukwenza isizani phakathi kweZimbabwe People First. Eyinto kade sesithona sikhuluma ngayo especially thina abantu beMatabeleland, ukuncindezelo kunjalo vele besingakufisi. Besifuna ukuthi lathi sizibone ukuthi sisebandleni linandi ukuzokhulula iZimbabwe. Not ukuthi sijoine izano B, sijoine ngeqili. Into kade singayifuni nale.
Kodwa abanye bamsolile unkosikazi Mjuru bathi uphangise kakhulu ukuxotsha abanye lokuthi kube lengxabano phakathi kwaleli bandla lona lisaqalisa.
Into le ivele kayiqalisanga kathesi bazasola bephandle thina kade siphakathi besikukhangele ngabantu kade bengafuni into ezifunwa ngabantu. So ngasizuzele upresident ongumama okwaziyo ukuthi hayi abantu sebenjele bathi bafuna lokhu abantu bathi bafuna lokhu. Ase sikukwanise thina ukuthi kuthiwa sibe sisithi nxa sithi sifuna i-Congress iyavalwa sifuna i-coalition iyavalwa because yithi ama-founding elders ama-founding elders awani kanti siqalise labo phela abantu labo. So ingani thina asiseke ukuthi sibe ngama-founding elders and umama ubhodile iZimbabwe yonke bekhalala amarani because bafuna ukuthi bebe yibo. So thina singatshona sinesa abantu abanjalo akuseze kuyenze sozani lele iZimbabwe People First yabantu bonke. So kumele ukuthi belalele abantu ukuthi bathini and umama ukwenze waba right ukuthi elalele abantu ukuthi bathini.
Lokhu abamsola ngakho-ke labo abaxotshiweyo besithi uvele ngalabo khokheli obulohlonzi.
Bona yibo abalabo yini bona bebeplanile ukuthi bemxotshe wabaphangisela. Hola ndathi nesinceda ngakho ngaphandle kokubuya lezikweredi bethi iZimbabwe People First ibhadala.
Kulalokho ade bekutsho ukuthi bona ayisikho ukuthi bafuna ukukhokhela sebebadala.
Bathi bona abazifuni.
Khuluma lapha esanze umnumzana Gombo esithi yena usemdala kanye ke wafuna ukukhokhela.
Ba dangerous bona laba abantu. Akula ungabona umuntu othena akafuni iposition kupolitics ukhona okurong ngaye because nxa ukuthi bebengayifuni iposition le okwenza ukuthi bengalaleli into evele ebantwini kuyini. Kusho ukuthi wena uyabe ufuna iposition ufanele abantu babo bezana. Thina siyalile and siyathaba ukuthi umama umjuru usele nabantu akasalanga le click ezano pif asasikuvume vele. Thina sisilaye ama-province wonke 9 out of 10 wonke they are behind umama umjuru.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhle.
Siyabonga mama.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Esnathi Bulayani umgcini sihlalo wakobulawayo kubandla leZimbabwe People First. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga ke isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamuhla. Izakhamizi zeinsiza zibanjwa ngamandla ukuthi zihlawule imali yedili lokunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Mgabe. Iziphathamandla zebandla leZimbabwe People First zilandula imbiko ukuthi ibangandla selidilika. Igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.